i-tourism ukuziphitha sibili ibuyele esibangeni sayo ukuthi kuzathatha isikhathi esithize. Kodwa kathesa ukuthengisela ama-signs okuthi hhayi ngokulethwa kwale vaccine impilo sesiba khona, abantu kathesa sebeqalisa ukuthi sebevula laba-run imkambo, sebevula imkambo yabo, labama-business sebeqalisa ukuvula. Kodwa sifuna sifisa bethi bekwenza lokhu benaza zonke izixwayiso ze-World Health Organization eziphawulwa la i-Institute of Health and Child Care. So hayi impilo izabuyela i-Victoria Falls will get back to where it was before i-COVID-19. Kuthaza abantu ukuthi beqhubeke befaka ama-mask, sanitizer, be-observe i-social distancing, njalo be-vaccinate bonke ukuze lama-tourist ebe ne-confidence endawo yakuthile Victoria Falls.
Sibonile njalo lokuthi imithelo ikhwelile, abahlali balelo dolobha bathi abasoze benelise, manje abangasukubhadala-ke nxa belahlekelwa imisebenzi.
Imizamo ikhona yokuthi kuyehliswe intengo yamanzi. So ama-plans ethelan bazi ukuthi sikulungise lokho. Working in conjunction with the Minister of Local Government, sizahambise iphepha yethu anduba sesiyehlisile le intengo yangkhona. Okwakathesi yinto eku-process, njalo siyabananza abantu. Sifisa ukuthi bethole ama-services, njalo sifisa ukuthi le council layo yenelise ukuthi ithole izimali zokuthi ikwanise ukuthi i-offer wona la ama-services. We want